Ekubona lapha mfowethu ukuthi na lapha umzamo nangakwa ethatha isikhundla sika umnyi Robert Mugabe. Wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeneyo nalezi zazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esemdegeni yaphapha ihamba isiya kuni zonke indawo lapha elizwa khona. Kungenalutheleli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanike kwakhathesi umzamo nangakwa sengiyokuhamba ukwedlule kwakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ibizo lakhona vele akulalithi abangasinikalwa kumbe sengizinisela bona okwezikhwama zabo into ezakhona ezihambelwayo akusiwo zinto eziletha izithelo kwizwe leZimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulodubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukhona ongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kulenkinga emizini ubaba womuzi kasuke asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona bele yananzi ihlupheko ezenziwe emzini. Abanye omongameli kukakhulu into yamagetsi le into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye owayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kulezibhakane ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagetsi emakhaya lemadolobheni izibhedlela izalungisiswa. Izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ekhulile esiqondane le-industry ngamagetsi ngaye ngomuntu olothando labantu bakhe lezweni wakhe athi zahlala phansi alungisise leyoidaba inkinga le yamagetsi. Hhatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ikubhekade sinitshe laphana ukuthi uMgabe wayesingabiza kuzonke indawo eqonda khona lekhathi ndethi umhlangano lo ukujetha lokho okwegini lokho vele akusinizi lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito ngaye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhomuni yethu nge-United States kumbe i-EU lapho umhlangana khona futhi umhlangana khona abayama akuncedi lito akulanto esingathi kule zithelo singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho umkhulu welizwe umongameli welizwe ugcwese isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.